Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mina ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi Israel ibone kuqhakathikile ukuthi ithuba elabo mama la.
Ndakale lithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 Mfumfu 2023 nguPlaxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi Israel ibone kuqhakathikile ukuthi ithuba elabo mama lalabo abangenelisiyo ukuvikela ukuthi basuke baye ku-Southern Side. So lokhu kutshengisela ukuthi yona izimisele ukuthi khulule abantu bayo abathunjwayo.
Abebutho lawele Israel bethule umbiko wokunika ithuba lamahola isithupha okuyisikhathi sokuthi izizalwane zakwele Palestine ziqhubeke zivaleka endaweni ezilokulwisana phakathi kwalo leqembu lebutho ele Hamas emhlubulweni weGaza.
Uhlelo lolu luze ukuzoncedisa abantu abaphendukayo eZimbabwe ukuthi bakwanise ukwenza imisebenzi yezandla yokuzisebenzela benelise ukuphila. I-IOM ifumane ukuthi imwenezi, izakha, inkayi, imathobo lemzingwane zindawo ezilendlala.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokwelulwa kwengalo yosizo ebantwini olwe-USAID lusungule uhlelo lokusiza izakhamizi zemaphandleni kweZimbabwe. Kuthi umsekeli kamqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqo yele Highlanders uJoel Lupahla uthi olethemba lokuba abagadli bakhe bazatshaya eziwayo emdlalweni wabo leCranbourne Bullets kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebutho lakwele Israel bethule umbiko wokunika ithuba lamahola ayisithupha okuyisikhathi sokuthi izizalwane zakwele Palestine ziqhubeke zibaleka endaweni ezilokulwisana okukhulu phakathi kwalo labeqembu elebutho ele Hamas emhlubulweni waseGaza zisiya ngezansi yelizweni lapho okungela kulwisana khona ikakhulu kulabantu abaphezu kwesigidi abangahlomanga abesiPalestina abaxwayiswe ngele Israel ukuthi basuke ngenyakatho yelizwe besiya ngezansi lapho abangasoze bahlaselwe khona. Ikakhulu abesifazane abantwana labangahlomanga abasengozini yokuhlanganiselwa labe Hamas. Isikhulumeli sabebutho kwele Israel umnumzana Richard Haidt utshele intethelo lezindaba ukubana izakhamizi zalimangu kumele zilandele ngokugcweleyo izixwayiso zokuthi ziphume ziqonde ngapi, zisebenzisa indlela bani ukuze bengabi phakathi kwalabo abazahlaselwa yibo. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxelo Henry Masuku owayeyintatheli lezindaba njalo wasebenza enhlanganisweni zokulwela ilungelo loluntu eseZimbabwe kodwa okwamanje osehlala khonapha eMelika.
Mina ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi Israel ibone kuqhakathikile ukuthi ithuba elabo mama lalabo abangenelisiyo ukuvikela ukuthi basuke baye ku-Southern Side. So lokhu kutshengisela ukuthi yona izimisele ukuthi khulule abantu bayo abathunjwayo. Njalo yenza ukuthi labo abalokhu beyihlasela bengabi lawo amandla njalo awukuthi abantu mashayana nje kungela provocation eyabe ikhona. So ngibona kuyinto enhle sibili ukuthi bathe khona omama labantwana lalabo abavulnerable baye kwelinye icele ukwenzela ukuthi basale besilwa lalabo abavele beyibo abaqale umsindo.
Kodwa phela ayisibo bonke abaza kwenelisa ukuthi baphume ngesikhathi abasinikiweyo.
Ngokuzwa kwami kuthiwa ama-Palestinians bakhona abavimbayo vele ukuthi abantu bangayingali. Njalo sikhangele futhi ukuthi empini vele kuba khona abantu abazabulawa nje loba nje kade bengafanelanga babulawa. So izinto ezivele zi angelelwe yi-Israel ukuthi zingenzakala ukuthi babe khona abantu abaza kufa. Kodwa into enkulu esikhangeleyo kathesi yikuthi laba bathunjiweyo abe Israel kumele bakhululwe babuyele ezimulini zabo. Ngalokho ke Israel izayenza konke okusemandleni ayo ukuthi ithole abantu, kodwa ikhangelele futhi ukuthi ingabulala abantu abangelacala. Isakaze indaba yokuthi omama labantwana lalabo abangelani lokulwa kabaye kwelunye uhlangothi olungasoze lube lempi.
Kodwa iningi phela lithi amahola angamashumi amabili lane malutshwane kakhulu, lilanga elilodwa nje ukuthi abantu abedlula isigidi baphume.
Isikhathi esiphiwe amaPalestine ukuthi baphume baye kwelinye uhlangothi olungasoze lube lempi ngisibona siqondile kakhulu, ngoba sikhangele ukuthi iHamas layo akumelanga iphiwe isikhathi esiningi esokuthi iqoqe izilungise iqalise layo ukuhlasela ngokulesi sindo ihlasela i-Israel. Okunye njalo okumele sikukhangele ukuthi esikhathini lesi kulabantu abathunjwayo yiHamas ngapha eGaza. So abantu labo isikhathi laso kumele sikhangelwe, nxa sikhangela ukuthi bangabulawa kumbe bafe ngendlala, lama-families abo abadinga afake i-pressure ku-Israel. So abantu laba kumele batholakale ngokuphangisa.
Lo ke bekungu-Henry Masuku owayeyintatheli zindaba elodumo njalo wasebenza enhlanganisweni zokulela ilungelo loluntu eseseZimbabwe, kodwa ke oselapha eMelika esixoxelayo ecingweni eseVirginia kona lapha eMelika. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokwelulwa kwengalo yosizo ebantwini ole United States Agency for International Development, USAID, lusungule uhlelo lokusiza izakhamizi zemaphandleni kwele Zimbabwe olubiza amadola eMelika aphezu kwesigidi esisodwa 1.1 million lokuthuthukisa impilo yazo kanye lokwehlisa izinga lendlala ebangelwa ikuguquka kwesimo somkhathi, i-climate change. Kwethula unothola Nokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Lolu sizo lwamukelwe ngabohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubonwa ngamalungelo alabo abathuthela kwamanye amazwe olwe International Organization for Migration, IOM. Usizo lolu lubeka luzaphathisa izakhamizi zenkayi eMatopo, eMzingwane, eZakha kanye leMwenezi ngemva kokunanzelela ukuba ezigabeni lezi imizi eminingi ikati selilala eziko. Isikhulumeli se-IOM unkosikazi Fatsai Nyamani Pangethi uthi uhlelo lolu luzwaqhutshwa okwenyanga ezilithumi lane 14. Lokhu kuyindlela yokusiza ngitsho lalaba ababephume elizweni njengeziphepheli kumbe ukuyadinga amathuba emisebenzi kwamanye amazwe cede baphindela emuva kodwa sebengasela ndlela yokuziphilisa.
Uhlelo lolu luze ukuzoncedisa abantu abaphendukayo eZimbabwe ukuthi bakwanise ukwenza imisebenzi yezandla yokuzisebenzela benelise ukuphila. I-IOM ifumane ukuthi iMwenezi, iZakha, iNkayi, iMathobo leMzingwane zindawo ezilendlala engabe ibangelwa yokuguquka komkhathi njalo nokukhuphuka kwentengo. Uphenyo lwe-IOM lutshengisa ukuthi labo abaphetsheya bengaphenduka kugcina kuswelakala imali engaphilisa njalo bayabe bengasela ulwazi lokuphila kulezo ndawo.
Unkosikazi Nyamande Pangethi uthi inhloso yabo ikwethulela izakhamizi lezi indlela zamabhizimusi abangazenza ukuza loba uhlelo seluphelile besale bemi ngenyawo zombili ngoba bazabe sebehlonyiswe ngemfundiso zokuqhutshwa kwezamabhizimisi.
Uhlelo lolu luzabangela lokuthuthuka kwamabhizimisi esigabeni abahlala kuzo njalo luzancedisa futhi laba abaphendukayo ngosizo lolwazi lo-counseling.
Sipha umbono wakhe ngalolu hlelo umnumzana Themba Ndlovu ongumphathi siqinti sentunjambila eMatopo uthi njengenkokheli yomdabu balokudideka ngesimo sokuguquka komkhathi esesichiye inengi lisebuyangeni.
Ngikhuluma nje kathesi izulu lithanga lithwele sibili wena lithwele ithekwane kodwa kulomoya omunye obuya uthwele izivunguzane ezisabekayo ohle ulixotshe ubona amayeza akhona ephephuka asikwazi ukuthi lo nyaka kuzasiphathelana emakhaya lapha futhi abantu bathola yikhona okuncane ngomnyaka ophelileyo kodwa sokwaphela kathi sebeqalisile iningi labo ukuthenga ukuthi bayathenga ukudla bayathenga ngoba amabele abasephelile.
UNdlovu uthi le mizamo yezakhamizi yokuziphathisa ngezokulima kayisela nzuzo kangako ngesizathu sokwehla kwentengo yezilimo ezifana lembida kubangelwa yikwanda kwabasebeyilima.
Iningi abantu bebephila ngokulima imbida, bebephila ngokulima imbida, ibikhona sibili kodwa la mandla akhona asibekwa sehambile. Okutsho ukuthi sokuzabathwalisa nzima yilaba abantu ukuthi imbida yabo le beyithengisa. Bayithengisa emakethe kobulawayo njalo futhi ngale iprice yayo ayiseyiyo leyana ebebeyikhangelele njengoba kala bebeyithengisa engxenye isixha nge-$2 kathi esengxa sokuthiwa $2 abantu labana sokubathwalisa nzima ukuthi benelise ukuthi bethole imali zokuthi bethenge ukudla bebuye bebhadale nendleko zezimota nxabe eziyabe zibathwalele phela khonapho.
Unkosikazi Elena Ndlovu ongomunye wabakhangela ngezempilakahle kaZulu uVillage Healthcare Worker emangweni wenkayi layo uyaluncoma kakhulu lolu hlelo esithi isimo sendlala emagumeni kanye lokugugudeka komnotho welizwe sekudala ukuthi ontanga baswele imisebenzi okugoqela lalabo ababuya sebephelelwe ngumphako bevela emazweni angomakhelwane anjengawe South Africa.
Indawo le yomile kakhulu, abantwana bayalamba, abasha kabasebenzi kanye labadala labo amandla okuphanda kawasekho. Sibona abantu bethu abaningi begcina besehluleka lokuthi bengenzani kumbe bathalazele ngapi. Okuyikho sokusenza banathe izinto ezifana labo ntshengu.
Ngokutsho kwe-IOM kuzasizwa imizi efika inkulungwane phose ezimbili 1850 kuthi phezu kwalokhu bathi bazaqhuba uhlelo lophenyo bekhulumisana lezakhamizi zalezi ziqindi ngenhlelo zentuthuko abangafisa ukuphatheka kizo ukuze benelise ukuzimela kwelakusasa. Babika njalo ukuba imali le izasetshenziswa ukuphathisa izakhamizi ukusungula amabhizimisi amancane. Abanye njalo bazaphathiswa ngemali yokuthenga ukudla phansi kohlelo lwe-cash-based interventions. Abe-IOM bamanyanela be-USAID besanda kuqhuba njalo uhlelo lunye eChivi, eChiretsi, eBikita, Gwanda, eBeitbridge, eChipinge, laseChimanimani. Ngimele iStudio 7, ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje wathi singeneke esigabeni lapho isixoxa labesifazane ngemisebenzi abayenzayo iyokuzithuthukisa lokunakekela imuli zabo. Kuhlelo Women's Forum silo Standekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa labesifazana abakunhlangothi ezehlukeneyo ukuze sizwe ukuthi abanye babo baqhuba njani amabhizimusi obuthengisa njengoba iningi liphila ngakho. Umqalisiziba ngunkosazana Phindile Gosha, umqondisi wenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy oqeqesha abesifazana lamantombazana kwezamabhizimusi.
Abantu abangomama esikhathi esiningi baphila ngokuthenga lokuthengisa, okuthiwa yikuwoda lokuthengisa. So ungahamba emamakhethi, uma ungena endaweni ethawuni lapha ufike ethawuni kugcwele abantu abangomama bayathengisa, abamanga regardless of the economic situation. So kubonisa i-resilience yona leyana ukuthi noma kungabe kubonakale ngathi izinto zi-impossible kodwa abantu abangomama they always make a way. So yikho engikubonayo and thini i-organization yethu ikhona ukugqugquzela abantu abangomama to keep on moving irregardless of the circumstances, ngoba kuyafana lokudla, abantu siyadla noma ngabe i-economy benzima kodwa sima ukudla. So abantu abathengisa ukudla bekhona beqhubeka ngama-business, abathengisa into ezidliwayo asima ukugqoka, abantu babekhona abathengisa iy'mpahla zabo ezokugqoka. And ungakhangela iningi labantu bona labo aba-contributayo engathi improved entrepreneurial ecosystem ngabantu abangomama. So we always try to create programs that will empower women and give them the necessary skills that will see them continue and excel in their different chosen spaces. So abantu abangomama, amanye ama situations awekho ngathi accommodating. So sobe sikhangelele thina njenge-South African Arts Academy ukuthi yikuyini singakwenza ukuthi ama spaces lawa abe accommodating for abantu abangomama esidinga i-gender empowerment and
Ikhadi uNkosazana Bakani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi kwesinye isikhathi abathengisa impahla ezitaladeni abatholi usizo olweneleyo kuhulumende.
Umsebenzi kahulumende ziyaphathisa, ezinye zakhona ziyaphathisa. Ngingathi khangelela kuma-training bayaphathisa. Ngikhuluma njenjeni kule training kade siyenza sibambisana lazingado zikahulumende ukuthi abamabhizinisi abancane besenzisa ukuthi abathingisa abo bengawakhulisa njani, bengayenza njani ama-strategies okuthi amabhizinisi abo abe-resilient bekwanise ukuzimela. Ngingathi yebo, ziyaphathisa, kodwa kukhona ezinye njalo njengamaloni ukuthi babe befisa ukuphathisa ukuthi abantu abazisebenzayo sebewafinyeleli kathi imanzi or ama-step athathayo ukuthi umuntu azethole leyo mali engamsiza awakho friendly and abaneyo abayayenelisi.
Ilunga lebandla leZANU-P F uNkosazana Lindiwe Maphosa owayelilunga ledale lephalamende okhuluma ezimele uthi kuningi abantu abangakwenza ukuziphathisa kumabhizimusi belandela inhlelo zikahulumende ezivele zikhona.
Ikhona imithetho, akhona ama-policies akhona abekiweyo phansi ayenza ukuthi omama besebenze kuhle, ayenza ukuthi imisebenzi yabo yonke iphumelele. But into eshotayo ngawo ukuthi ku-implement. Singathola abantu abasezigabeni, abantu abasemsebenzini, ama-councils, abantu abayibo abanika ama-licenses labadethala ngabantu, abantu abahlala phansi bona ababakhokhela ama-business nalo ngekho formal, ama-informal traders bengahlala phansi bephumele document beyihambise kuhulumende ambone ukuthi kuyini engayehlula ukuthi be-formalize ama-businesses abo. So kudingeka ukuthi abalidayo, kudingeka ukuthi bonabo abasemsebenzini bayenze izinto ngendlela ezisemabhukwini, ngendlela ye-constitution, ngendlela kuma-policies ama-ukuklini izinto lezi.
Uhulumende uthi ulenhlelo zokuphathisa amabhizimusi asathuthukayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lelami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
USithandekile Mhlanga ephuma lapho udedela kuChris Gande oweStudio 7 ukubana asinike uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi sebulilima umnumzana Trinos Chuma. Sizwa kuthiwa kunenhlelo ozenzayo esigabeni sakho, ungasitshela ukuthi zinhlelo bani njalo zijongene?
Yeah, inhlelo esikhona inhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi ikakhulu ebulilima lasemangwe leplumtree ama surrounding. Mina inhlelo lezi ngaziqala kudala ngingakangeni kwezombusazwe, ngaqala ngokuba khona kuma development ama clinic lapho ngivela khona, ngizalwa khona endaweni yaseChehanga. Was the chairperson for i diaspora ukusungulwa kwekliniki yeChehanga yaze ofika lapha ekhona ngiloke ngi strong supporter ngifaka izimali ku fundraising ngi leader by example lakathesi ngiloke ngikhona slow chairman wethu u Brian Mange onguye okhona laphana I support every project ekhona ku region sile ndibukane clinic yesechanga eyakhiwa e primary school ukuthi abantwana bengahamba distance seduze lomfula uThekwane layo sidingela izimali ngi involved kuma projects akhona khona phana ekhaya ngobunengi sigebile idamu la kompangana ngangena laphakathi so akuqondani lokumbusazwe lokho konke kuqondana lokuthi khona sizidevelope sizenzele ngezethu izandla sengingene kuhlelo lokulima ngoba ngibonile ukuthi khona ngesikhathi lesi i generation as we developed there is too much machinery that is used to make impilo zabantu zithukuthuke. So ngithenga ama-tractor lawa ukuthi ngincedise abantu ukulima. Njalo la ama-tractor akasebenzi kuphela akhethe imiphakathi ukuthi khona umuntu ngoyiqembu ngisebenzela umphakathi not iqembu owakithi surroundings bulilima imangwe iplumtree as a whole. So ke okombusazwe lapha kungeni
manje njengoba uyake wenze ezombusazwe kusho ukuthi nga uphathisa abantu uphathisa ungakhangeli na ukuthi basekela bandla liphi.
Ekuphathiseni umphakathi wakithi akudingi ukuthi khona ube ngumuntu webandla okumbe iqembu elithize. Mina ngiyisakhamuzi sasekulilima. Njengoba ngiyisakhamuzi ngiphathisa sonke isakhamuzi esikhona kungakhethe ukuthi wena ungaliphi ibandla. Okwebandla sikubeka eceleni okwakathesi sibheka kwentuthuko. Iproject yekomaha farming projects lay. Ikonde ukuthi khona siphume kuma handouts. Siphume kuma handouts sifunde ukuzenzela thina sibe productive with our own hands and with our own minds. Njalo asilindelanga investors ezavela kwelinye ilizwe ukuthi izove invest esigabeni sakithi. Thina njengabantu njengoba sihleli kathesi ngikhuluma la lawe numzana usemazweni lawe ku region yonke khona lapha lebulilima ngiyakubona ukhona ngikhona ku group yemngathi kuyi project eyakha isikolo ngikhona ku group yakokhame kuyi project eyakha i clinic lesikolo ngikhona ku project yedamu eliyakhiwayo manje libizilingeno eliyakhiwayo. So ke wonke lama projects ngiyangena ukuthi khona ngichase lapha engene lisakhona kubo makhelwane bethu ngwana laphana iclinic isiphelile isisebenza. So akungeni ndawo kwezombusazwe kodwa ikuzithuthukisela isizwe sethu ngoba we don't expect manna from heaven but with our own hands and our own minds we can invest in ourselves.
Lo ke bekungumnumzana Clinos Chuma isakhamuzi sebulilima ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Isikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemidlalo umsekeli kamqeqeqi weqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders
uJoyo Lopahla uthi ulethemba lokuba abagali bakhe bazatshaya eziwayo emdlalweni wabo leCranbourne Bullets kusasa ngesonto. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bahluleka ukulitshayela emambuleni kanye lokuvikela isango labo emidlalweni esanda kwedlula sekudale ukuba iqembu le-Islanders litshelele lizithole selihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lona selidumela emanzumpeni kusizini yalonyaka. Umsekeli kamqeqetshi weqembu lebhoso uJoel Luphahla uthi kungumlandu wabo njengabaqeqetshi ukuba bakhuphule ukuzethemba kwabadlali babo ngoba sekuyehle kakhulu.
Abagadli bethu laba sikho ukuthi abasakwanisi ukudlala ibhola namhlanje, but ngibona ukuthi njengomgadli ungahlala isikhathi eside uthola amachansi ungahlohli, kuyakufaka phansi, uyabona umoya uyayehla kancane, ngoba I think as a striker vele into ekujabulisa kakhulu ukuthi ubone utshaye inethi. So ungahlala isikhathi eside ungatshaye inethi, i-confidence yakho iyabe ilokhu isehla ilokhu isehla, and ekugcineni kugcina sesikuyeka lokhu esigcina sesikubona ngani sesibona ngani abafana bekuselikaphizwa abafana. But umsebenzi wethu as coaches ukuthi sibasekele sibanikeze i-hope ukuthi yonke into
umdlali osakhulayo uJillian Nyathi yena oke waphiwa ithuba lokudlala ensukwini ezedluleyo uthi lapho njengabadlali bazabopha ziqine ukuze iqembu linqobe.
Ngingakutsho kuphela ukuthi ithuba enganikeza lona abo-coaches alithatha alisebenzisa ezingamafazi ebeanishabulela kakhona nawuthanda kwenithanda ukuthi sizaqhubeka sithiya phambili ngoba kunzima kwakathile athizasuke.
Imidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League edlalweni namhla iphele kanje. I-Herentals ibhaxabule iyada ngefoka kanyanga ngaseNational Sports Stadium. Iqembu elihlezi phezu kwengalane elengeza iPlatinum Stars litshayele Chicken Inn nge-1 kanya ngaseBaobab. Ibulawayo Chiefs inqotshwe nge-1 kanya yiSimba Bora ngaseLuveve. IZPC Caribe itshaye FC Platinum nge-2-1 ngaseNyamunga. Kuthi iBlack Rhinos leGreen Fuel zibe ngujikelo banqa 0-0 ngaseBata. Kusasa ngensonto iqembu leTriangle lizadibana lele Wanke ngaseGibo. Kuthi eleCapes United lizanqikelana leleSesham ngaseNational Sports Stadium. Kusasa njalo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadlala lele Mozambique. Kudingwa iqembu elizaphutsha lisendaweni yesithathu kumncintiswano weCOSAFA Women's Cup oqhutshelwa elizweni leSouth Africa. Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanyanga leZambia ngolwesihlanu kusigaba sesemifinal. Kuthi eleMozambique lona litshaywe nge-2-1 ngeleMalawi, okutsho ukuba eleZambia leMalawi yiyo azadibana kufinal kusasa ngensonto. Imele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasisavumi bakwethu ubana siqhubekele phambili siloke sisonke, kodwa ke engiza kwenza kathesi yikuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela lamhlanje. Abebutho lakwele Israel bethule umbiko wokunika ithuba lamahola ayisithupha okuyisikhathi sokuthi izizalwane zakwele Palestine ziqhubeke zibaleka endaweni ezilokulwisana phakathi kwalo leqembu lebutho ele Hamas emhlubulweni oweGaza sisiya ngasezansi yelizweni lapho okungela kulwisana khona kakhulu. Kulabantu abaphezulu kwesigidi abangahlomanga abesiPalestina baxwayiswe ngele Israel ukuthi basuke ngenyakatho yelizwe besiya ngezansi lapho abangasoze bahlaselwe khona, ikakhulu abesifazane, abantwana labangahlomanga abasengozini yokuhlanganiselwa labe Hamas. Lesikhulumeli sebutho lakwele Israel umnumzana Richard Haidt utshele intatheli zindaba ukubana izakhamizi zalumango kumele zilandele ngokugcweleyo izixwayiso zokuthi baphume beqonde ngaphi, besebenzisa ndlela bani ukuze bengabi phakathi kwalabo ababahlaselayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.